Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Nkwenkwezi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahluleli abathathu abazathetha udaba lokwengezelelwa iminyaka yokusebenza kuka Chief Justice Lukumalaba kusasa bahlangene belungiselela lolu daba izolo.
Kubona kwami umthetho njengoba lami ngafunda umthetho ngibona ngani hayi sebedliwe isikhathi.
Sile ngxoxo lesiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uNkosazana Sibongile Bhanda owavalelwa esitokisini semlondolozi okwenyanga ezimbili lapho athi banqunulwa phambili kwabonogada besilisa bebanjwa ngamandla ukuthi bakhulume ulimi lwesishona.
Impahla zenu igqoko liphakamise izandla liphakamise inyawo lesele phezulu.
Umhlabeleli wengoma zejazz uJayz Maravini uthi ingoma yakhe yohlobo lwereggae asanda kuyethula isinconywe umhlaba wonke jikelele lakhonale ezihlengeni okudabuka khona umdumo wereggae.
Kambe uthi ngibonge kakhulu isekelo endithola ebantwini kuzo zonke indawo ikakhulu uqalisela kulizwe lami lapho enzala khona eZimbabwe.
Izikliwi zobulembu ama-hackers sezithwalise nzima uhulumende welemelika ngokufuna ukubhadalwa ngemva kokuntshontsha imininingwane eyimfihlo emakhompyutheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba we-High Court uzaqala kusasa ukwahlulela udaba lwamagqeda aphikisa ukungezelelwa iminyaka yomsebenzi komholi wabahluli uChief Justice Lukumalaba umongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo. Abahluleli abathathu abazathetha lolu daba bahlangene belungiselela lolu daba eHarare izolo. Phansi kwesekelo sombuso uMalaba umemele aye kumpentsheni kulinyanga mhla ka 15 lapho afikisa khona iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa ukuguqula kwesekelo sombuso welizwe okwenziwe ngamalunga ezanu-PF emanyene lamanye awebandla le-MDCT kuphe uMnangagwa amandla okwengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba labanye abahluli bomthethwandaba ophakemeyo. Lolu daba oluzahluzwa kusasa ngolukhwezwe ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum njalo eligqwetha uMnumzana Musa Giga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi lanxa leli kulinyathelo elihle amagqwetha engaba ephuzile ukuya emthethwandaba. Nangu uMalaba esengezelelwe iminyaka yokusebenza.
Iqiniso amagqwetha la ngibona ngani sebeyekela ibhiza laphuma kustable ebebe ngaphi ngezikhathi icala i-debate ikhona. Ngibona ngani sebekela abathi ngesikhiwa the horse is bolted from the stable. Ngibona ngani sokuyi-academic lokupha i-false hope ukuthi bede bethule isikhathi sonke lesi kusuka last year into likhulunywa khathesi sokuzokwasayinwa.
Ngamanye amazwi baba Mafa uthi wena sokuphelile sokusayiniwe awuboni kusiba lenguquko akulandlela amagqwetha la angaphumelela ngayo enkantolo sibone uMalaba esuswa esihlalweni ngoba sokufunyanwe ukuthi hayi ukukhethwa kwakhe akukho emthethweni.
Ngibona ngani bafuna ukupha abantu i-false hope esithi ithembe lingayisilo. Amagqwetha labantu civic society ifuna ukuvungame khona phana isikhathi into isabe ise parliament isiya ngapha ebantwini siyahluzwa ngabantu hayi khona ukuhlala into size yapasiswa izanu PF labo monzo le parliament lo president wathatha only 12 hours wasayina ngibona ngani sebedliwe isikhathi kodwa ke lokhu kusifundisa ukuthi amagqwetha alomkanjo kafanele ukuthi asebenze le civic society esebenze labantu kunokuyana kusahluzwe eParliament labo bafaka umfudo hathi umuntu sehambe wayagqitshelwa selifuna ukumphanda mina ngedwa mbona ngani ikuzama ukudinga i-publicity le-attention izinto vele sezizimbi kasiqaliseni kathesi nampa Johanna Lochimbili yibo abantu esingagijima sikhuluma labo ngoba lokho kwezano sokwedlula ngokubona kwami umthetho njengoba lami ngafunda umthetho mbona ngani hayi sebedliwe isikhathi
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumelise MDC Alliance ube kuluma ecingweni lo ntungamile inkomo we Studio 7. Umkhokheli wogatsha lobesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party unkosazana Sibongile Banda osanda khululwa ejele lemlondolozi kobulawayo ngemali yesibambiso uthi impilo ibulukhuni kulindawo ngoba wayebanjwa ngamandla ukukhulula nsuku zonke labanye nxa kudingwa ukuthi abafihlanga lutho esigqokweni okwakusephula ukholo lwakhe lwesimoslem njengoba labesilisa babebukele bebucwadlana. Unkosazana Banda lomunye wakhe unkosazana Busi Ncube babevalelwe ejele lemlondolozi kuthi abesilisa abayisikhombisa bavalelwa ejele leKami bahlala phose kwenyanga ezimbili esitokisini babotshwa betshengisela phambi kwenkamba yamapholisa eyobulawayo central bedinga umkhokheli webandla labo umnumzana Mqondisi Moyo wababecabangela ukuthi wathathwa ngamapholisa yena wayebalekile uBanda uthi maningi amalungelo oluntu ephulwayo ejele lemlondolozi agoqela ukuthi izibotshwa ziguqe nxa zikhuluma labonogada ukuchaywa ukubanjwa ngamandla ukukhuluma ulimi lwesishona kanye lokuthi abakurimande basebenze gadalala njengalabo abagwetshiweyo bona bengakatholakali ukuthi banecala na. Asizweni uBanda echasisa ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sisenziwa i-street fashion, xa kuthiwa i-street fashion iyanqunula ngehleli ngehleli. Lithintithe iimpahla zenu, igqoko. Liphakamisa izandla, liphakamisa inyawo lesa lephezulu. Kwaba ngumnyama futhumoba nganingezwa kuhle. Bathe ecela phezulu kamalaza ngathi angizwa kuhle. Yikho okungikhona besithi ngigqoke. Ubuhlungu bo-street fashion unqunula phambi kwabanye ijelo lonke nje umlondolozi munye ngamunye wonke umuntu uyanqunuzwa ngemuva lapha kule thithi okuthweka amadoda eceleni ngale kulama-offices le-corridor amadoda ayadlula-dlula amadoda abukela xa kusenziwa isitrikisen singenje mhlawumbe sebesazi ukuthi sine kanjani ubuhlungu ukuthi ukhithwe ubuntu bakho mina isigqoko esifithane angisazi angibasoli abagqoka ezimfithane kodwa nxa sengizanqunula ngincunule lonke umuntu kulihlazo elesabekayo kimi
kungabe kulolunye ukholo okungabe kungafanile kwabanye so sibuya lapho ezigqokweni
ngingumuslim inkonzo yami nge-islam yonga ngingumuslim asigqoki into ezifitshane asigqoki impahla ezinamathelayo njalo ezingela mkhono emide asihambi singavalanga ikhanda angazi ukuthi lidele elinjani elingananzi ezinye inkolo
wabatshela nani ngokholo lwakho
ngangibatshelile ukuthi ngingumuslim kodwa nxa bezakutshela sithi lapho sidele wenzokwalapha ejele nangendlela ababe behlala bekhuluma ngayo njengoba babesithi Womama nqali ngomama bentozeli ngomama bentozabo phandle lapha ukusathina edeli kwala kwesikhathi nxa ungezwa kuhle babe ngalandaba la ukhona omunye unkazana olabadala usisilo wathi kadla indumba wayesethambisela amadlozi akho ukuthi lapho usedeli babe kuyekelela ushona uzongena edeli njalo ukudla kwedele kakwaliwa kumele ukudle
kodwa ngabantu ababezwisisa yini amasiko esintu kumbe kwakulokungezwanani ekukhulumeni
thina sathi singena sahle satshelwa ukuthi umelanga sithi isishona kasisizwe kumele sisizwe isishona ngabantu besishoneni iningi labo akade besilinda bekungabantu esishoneni ngakubona njengokuthi babafaka ukuthi basifrustrate thina singabantu wakomthwakazi umama engangiotshelayo indlela yakhe engizwela khathana yalesishona vele kasana wayethwala nzima kwesinye isikhathi ngize ngimphenduleli ngingaphendula kuthiwe kanti yenakala mlomo la useyachochoba lithule phezulu
uthe emzimbeni awuzwa kuhle kwengezelelwa yini yikuba semlondolozo
ngiyesaba ukuthi kuleminye imithi engiyinathayo eyesisu ukuthi ingabuya imithi ihlale eqondane lami yedwa kungenzakala ukuthi mhlawumbe ngiyifakele ithe ngayivale sasisidla indumba ezindenda izibuko phezulu uthwesile mina vele ngama-alsers indumba kangidli ufushwa angidli izithebo zakhona ngalaka esikwakuthethwa ngazo vele zonke ngenxa yama-alsers angizidli impuphu yakhona isikhathi kwakungani ngudayiwa ingaqedakali ngidla irefayini so ngabona ukuthi ngingayala ukudla lokho kumbe ngingacela ukuthi mina ngibe le-special meal kuba lula ezitheni ukuthi zingifakele ngihle ijefu ngihle ngihle ngasembona kungcono ukuthi ngidide khonaphana okudibha khona wonke umuntu sengithemba umdali kuphela ukuba nguye ozangisiza kuloko kunzima ngoba ngangikuzwa langendlela ababengikhangela ngayo ngangibona ukuthi ngikhona lapha abantu laba kukhona abakumeleleyo ukuthi ngiphambanise ngimpe encane bangiphilisa
impilo enzima ethe lo ngunkosazana Sibongile Bhanda umgcini sihlalo wogatsha lowesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma logatsha lubonanga ngezamajele elizweni kodwa uhulumende usanda khulula izibotshwa ezedlula amakhulu amathathu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngoba emajele kuminyene. Lezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lasithoba munwemunye 19 ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ayethulwe izolo. Akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi amanani la esethulwa. Amanani la aveza ukuba izolo kuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezilichumi 10,271 ijekiseni ye-COVID-19. Osekukhweze inani lasebehlatshiwe ledlula kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu 549,797. Isigaba seManicaland yiso esibe labantu abaningi ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo abahlanu. Kwalandela eseMathebeleland South abane kuthi abanye laba bavele kuzigaba ezijeneyo zelizwe.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. I iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapolisa asefake umthetho ukuthi abantu bengathwali inkemba, ingqamu, induku nezinye izikhali okwenyanga ezisithupha ezilandelayo enkabazwe. Iphephandaba leChronicle lithi uqhamuke udlakela kunsukwana esanda kwedlula ngemva kokuba otshekesha abacatshangelwa ukuthi laba abathiwa ngamashurugwi bevuke seganga bahlasela izakhamizi zenyamandlovu duze lomfula uGwayi. Leli phephandaba lithi otshekesha laba bakhebhe yonke indawana badibana lezakhamizi kwaliwa kwaba luthuli. Abalimeleyo ngabotshekesha kunye lezakhamizi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisethulele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila, siyaphila nathi. Hayi sabele ukuthi niyasilethela indaba ezimnandi. Nginombuzo nje omfishane ebantwini basemathebheleland bonke ukuthi umgabe nonkomo beza bayenza i-unit. Ama-distant ayemangaki lawabizelwa i-unit? Nakuyukuthi ama-distant maybe ayefika i-1000. Yebo singahluleka, kodwa ama-distant uma kuyukuthi engafika i-1000. Hayi, hayi kunto ngasehlula. Ngiyabonga.
Zalibonani, zalibonani linjani ngezindawo, ngezindawo. Ngithanda ukubingelela umsakazi labalaleli. Uyabona le indaba yokuguqulwa kwesikolo sombuso leyenziwa ngohulumende weZanu-PF. Thina nje singuZulu asivumelani layo, asihambelani layo. Kanti kuguqulwa isikolo sombuso kungaguqulwa ezinye izinto ezimayelana ngelizwe, imisebenzi, umnotho welizwe lo kuma ngawo mnanga kwengena eza gidibela isekelo sombuso wayengakhulumi ngaso esanda kungena.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 lonke kuzindawo ezithiyeneyo. Mina ngingumoyo, ngingumuntu umsekeli weZanu-PF, kodwa ngikhathele ngokuthi ngizosupporta iZanu-PF ngapha ngilamba. Ngilala ngingadlanga sihlupheke, sengibona kungasangisiza ukuthi ngisupporte, sengiphela amandla. Ebengicela ukuthi ube yenza ayisisuke kuZanu-PF ngoba ungaza kuhlale lendlaleni, sike sizame ku-MDC ukuthi khona kungaba njani. Ngiyacela ukuthi bonke abalaleleyo le audio nganithiwa sitshintshe sibone ukuthi uplan B yena siphathelani. Sengibona kungcono ukuthi ngisuke kuZanu-PF ngoba iyandambisa musa.
Kunye Zimbabwe ikhala ngokuthi nakumnanga kuyakhini kanti kuwukuthi umbanzi wabambekeleni lapha.
Salibonani, salibonani, salibonani ku-Studio 7 okhuluma Josephat Moyo ongwele South Africa. Ngajabula my audio yami ingizwakele yafundwa ku Studio 7. Siyacela ngilesikhalazo ukuthi nganthi uhulumende wakithi engakhethi indawo ebethuthukisa endaweni yangale Shoneni ngapha esindebeleni lokhe kungelala uthola ulungiswayo. Siyacela ukuthi ma kungupresident akube ngupresident wabantu bonke engakhethi lungise kwelakhe isayini. Imigwaqo yakithi ifile njengamanje ifile, kodwa uyabona kulungiswa ngale ende yabimgwaqo engakafi kakhulu ethi ifile, izimoto zethu ziyafa ngemigwaqo. Kodwa kulo president wavotelwayo ukuthi ngabantu, kodwa akanakekeli kwezinye indawo ezifana lesindebeleni. Ngasicela ukuthi engakhethi imhlobo mayebusa enzele lokho akuthembisa abantu.
Uvuka njani, livuka njani kwi-Studio 7? Inegama lami u-Adolf Shaba. Mina into engimangaza yile nto eyenziwa ngumonzora wani ungenele kulesana sikhundla ngebackdoor. Esuka lapho uthatha amavoti abantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe abathi bevota bevotele MDC Alliance abazange bavotela bona. Uyezenza ngathi une-support enenginayo ne-support yakhona. Njengamanje ngithemba nalapho even uTsongirai lapho akhona uyachibilika nasethunini lakhe mayobona la bantu abazibiza ngokuthi bayi-MDC TV besenza le nto eyenziwa ngumonzora embatha ndawonye leZanu-PF bekhohlwa iy'nkinga zezwe leZimbabwe. Angiboni ukuthi kunomuntu e-MDC ongayenza le nto eyenziwe ngumonzora. Kulihlazo, kodwa into emnandi kakhona ukuthi yezwe 2023 yaphela ngayo. Angiboni even le-0.5% yamavoti yabantu beZimbabwe ithola. Kulihlazo elinye elikhulu kakhulu ngoba into ayenzileyo idlala ngengqondo zabantu esetshenziswa iZanu-PF, kodwa akuyomphelela, liyamshonela emini ezintabeni.
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezomelika, izikliwi zobulembu ama-hackers ngesilungu sezithwalise nzima ilizwe leMelika ngokuthatha ngudlu imininingwane efihliweyo emtshineni yamakhompyutha bese besithi nxa zingaphiwanga imali zizaveza imininingwane le egoqela amanombolo lamakheli ezisebenzi. Edolobheni leWashington DC izikliwi lezi zangena ebulenjini bogatsha lwamapholisa zathatha amagama amapholisa amakheli lenombolo lezinye lokunye okuthiyeneyo zathi nxa zingabhadalwanga imali eyizigidi ezine $4 million zizawahaza ebulenjini amagama lamakheli amapholisa lokunye okufihlekileyo lokunye okuyimfihlo. Sikhuluma nje ilizwe leMelika liphakathi kokusilela kwamafutha ezimota ngemva kokuba izikliwi zobulembu zingene emakhompyutheni enkampani yeKeystone eyiyo ephethe impompi yamafutha ezimota avela esigabeni seTexas esiya kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kunjalo nje inani lababanjwa igciwane leCoronavirus liqhubeka lokhulisehla kweleMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umumo walapho akhona edolobheni leReston esigabeni seVirginia.
Well, ECDC, Center for Disease Control, ikhiphe ama-statement kuvikile ephelileyo ukuthi abantu asebevaccinatiwe sebengakhululeka ukuhamba ngaphandle bengagqokanga ama-mask. So la engikhona mina ngiyabona abantu ma bezihambela nje ngaphandle, hhayi ngempela abaningi abawagqoka ama-mask, kodwa ma bephakathi njengendaweni efana lezitolo la kuma-restaurant nokubona bewagqokile ama-mask. So masikhangelisisa ispread yegciwane leli sibona ukuthi siyehlile kakhulu kuma-high numbers esike sawabona ngesikhathi sebusika. So kuyakhombisa ukuthi hhayi ngempela amavaccine la ayasiza kakhulu ukureducer ispread yegciwane leli, kodwa siyazi ukuthi size sifike i-head immunity kumele at least 80% yabantu babe sebevaccinatiwe. So sizobona ukuthi ama vaccination wona akhona ngempela, akula shortage. Into yiyona naleyo nje ukuthi abantu abaningi abanye baya hesitate ukuthi bayojova i-vaccine.
Ubona abahlatshwayo amajekiseni bahamba yini ngobuningi?
Sibona kule hesitancy kakhulu from especially abantwini abangama-Republicans abathi bona abayithembi le vaccine. Abanye bakhona vele lokhu bengabhelieve ukuthi i-COVID ikhona iyabulala, esingathi ngabantu abayi-denial abangafuni ukuvuma. Ngisakubona futhi ngoba uTrump ngokwakhe nguye owayengafuni ukupromota kakhulu ukuthi igciwane leli likhona liyingozi. Wayepoma ukuzama ukuvika nje ukuthi hha kuzodlula lokhu njengeflu akusoze kuhluphe kangako. So abantu abaningi abasupport uTrump basasilaleyo ngqondo abalithathi serious igciwane leli, even though sizabona labulala abantu abadlula 580,000 I think lapho e-America asebatshonayo bebulawa yili gciwane leli. But hopefully with i-education especially from abodokotela and other influential people ma benga-advisor abantu babo ukuthi thathani le vaccine ukwenzela ukuthi liphephe, maybe sizobona i-apathy le esiyibonayo abantu abangafuni ukuyajovwa i-Jackson sizoyibona isehla abantu beqala ukuthi bonke babe-vaccinated.
Lo ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seVirginia edolobheni leReston. Direct from Washington, the voice of America, umhlabeleli wengoma ze-jazz uJays Maravini uthi ingoma yakhe yohlobo lwe-reggae asanda kuyethula isinconywe umhlaba wonke jikelele lakhonale ezihlengeni okudabuka khona umdumo we-reggae.
Salibonani lonke ngendawo ngendawo emagumbini amani omhlaba uJays Maravini lo. Yey, hey ingoma leyo Jazz Deliverance ingoma esihambe kakhulu. Isifinyelele emazweni amaningi, eAfrika, eEurope, kunye naseJamaica bayithanda kakhulu. So ngiyathanda ukuthi ngibonge kakhulu usekelo endithola ebantwini kuzo zonke indawo, ikakhulu uqalisela kulizwe lami lapho ngizala khona eZimbabwe. Lalapho ngihlala khona kuBulawayo abantu bathanda kakhulu ingoma ngendlela emangalisayo.
Bengakhangelela na enye njalo ingoma yohlobo lwe-reggae.
Yeah. Ingoma ye-reggae iyabuya, le album iyabuya. So konke lokho ngengulungiselelayo okwakade singisamile ngoba lingoma isathandwa kakhulu ngabantu. Angifuni ukuthi ngiyiphazamise bese ngibuya masinya ngifaka enye ingoma abantu besayithanda. So ngakho le basayamukela abantu basayithanda, abanye ngikhona isafinyelela kubo, abanye ngikhona ifika kubo, abanye bezwa ngayo ukuthi kule ngoma ethile bayangi-inboxa bengithumela ama-message bethi ingoma leyi iyisimanga siyayithanda. Omnye athi ngizwile ngayo ngifuna ukuthi ngiyithole. So ngakho-ke khathesi kwamanje ngisakhangelela ukuthi khona ingoma le ihambe futhi kakhulu ifinyelele endaweni eziningi kakhulu. Ngizamile ukuthi ngikhiphe le eyinye kodwa-ke vele eyinye sengicindezele studio okungaka ukuthi sengilinde ukuthi leyi abantu baqale bayamukele leni bese ngisithi ngokuya kwesikhathi sengikhipha futhi njaleyi kumbe mhlawumbe le albhamu yakho.
Ungachasisela abalaleli ngamafitshane ukuthi ingoma yona le wayiloba uJongeni njalo ihlabela ngani?
Lingoma le iqukethe umlayezo omkhulu kakhulu usukusela e-Afrika. Umlayezo wakho uyangena uye Europe uyangena ngathi nje umhlaba wonke jikelele. Ingoma ekhuluma nje ngehlupho ngesikhiwo singathi ngama challenges akhangelene nomhlaba ensukwini zanamhlanje. Njengoba nje sikhathi sisiphila phakathi kwesikhathi se-corona, isikhathi esinzima kakhulu, kufa abantu abaningi kakhulu emhlabeni ngalo mkhuhlane, kulezimpi, kukhona ukungezwani, kukhona ukungathembani emhlabeni. So ngakho-ke ingoma le ikhuluma ngalezo nhlupho lalawo ma-challenges yikho mhlawumbe abantu beyithanda ngale indlela abayithanda ngayo ngoba ikhuluma labo direct, ikhuluma ngokwenzakalayo empilweni zabantu ensukwini zanamhlanje. Yikho-ke hayi ingoma le ihamba ngendlela emangalisayo. Vele ngathi wona umculo we-reggae ikakhulu umlayezo uhamba phambili emculweni we-reggae. So ngakho-ke ngiyabonga ukuthi abantu bayithanda njalo iyatshintsha impilo zabantu bayizwa nebayithakazelela kakhulu.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Balaleli ngithanda ukuthi ngithi ngiyalithanda njalo ngicela liqhubeke lisekela uJays Maravini ngaso sonke isikhathi ngoba ndibisela umculo omuhle eliwuthandayo. Njalo ngicela ukuthi khona lilandele uJays Maravini kubo-social media. Sikhona lapha ku-Facebook singuJays Maravini, sikhona ku-Twitter singuJays Maravini, sikhona ku-Instagram singuJays Maravini, sikhona ku-YouTube singuJays Maravini. So ngicela abantu lihambe liyefinyelela khona, lishiye ama-comments, li-subscribe kube kuhle ukuze lami ngikwazi ukulenzela umculo. Udumo lonke engilalo luvela kini, njalo ngiyacela ukuthi asiqhubekeni kade silwenze lube likhulu udumo lukaJays Maravini. Yini lingakwenza kodwa ngithanda ukubonga njalo ukuthi lize lifinyelele kuleli zinga kungenxa yenu. Ngiyalithanda lonke Jays Maravini one time Jazz Deliverance.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abahluleli abathathu abazathetha udaba lokwengezelelwa iminyaka yokusebenza kuka Chief Justice Luke Malaba kusasa bahlangene belungiselela lolu daba izolo. Sibe lengxoxo lesiphathamandla sebandla lemthwakazi unkosazana Sibongile Banda owavalelwa esitokisini okwenyanga ezimbili lapho athi wayebanjwa ngamandla ukukhuluma ulimi lwesishona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.